asikabile date, sisapolisha mbija nama final touching, sisalusa okunye, ngoba kumele ukuthi singangena ebantwini sibuye singabi lokunye okusikhathazayo, sibuye singangena sibe singene right through sicede, day one, day two, 3 months, sise sicede singabi sibekenye futhi esizaba nayo.
Yes, singathi khonapho kodwa abantu bathini ngohlelo lolu nxa likhuluma labo nduna, ngokusebantwini.
Ukucabanga kwabantu kuyashiyana, abanye baphikisana lakho ukuthi hayi izinduna soze zikwanise lokhu, but thina asikashuwa lathi kodwa sibe ne-training sibilezwayo kulaba abake basebenza udaba loluphose lifanele lwethu besitraina ukuthi senze njani nase sifikile ebantwini. So sizakhangela ukuthi abantu bazalemukela kanganani nxa sesifikile. Kunzima nje ukuthi wasesha ukuthi ubone ukuthi ungakafiki ebantwini ngohlelo oluthile bathini ngalo, ngoba kasangeke senze lokho okuthiwa i-preliminary ukuthi kuyengena ebantwini senze ukuthi sibone ukuthi bazaziphatha njani. Khona sizawuthi sitalisa, khona sizabona ukuthi baziphatha njani.
Yes, siyabona inhlanganiso eziningi khona ngapho kulabo bhethu likaZulu kule Save Matabeleland Coalition.
Yes.
Lezinye ziyakhonona baba nduna, zithi hayi bantu ngawo uhulumende ngakasondele eduze, lizenzele lina lizinduna uhulumende bekhatshana sibili, uyangena kanganani uhulumende uhlelo lolu?
Ezintweni ezinje kuvela soze uthola abantu abavumayo bonke, abanye bayale abanye bayale. Well, yidemokrasi yona leyo, ungazake sicabange sonke okufananayo. So lezi yihlanganiso ezinye zakhona zivele into ezingazani zithi ha lokhu asoze kuye ndawo. So ba-right labo nxa bekhuluma khonokho abakukhulumayo, kodwa thine sikukhangeleke ukuthi mhlawumbe abantu bazakumukela basitele ukuthi kuyini okubahluphayo, bafuna ukuthi kwenziweni.